isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 16 kumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sicaba ngokuthi lumthetho kumele ulungise udaba lwe appointment yeboy. Ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla okubeka leyo boy.
Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqula komthetho ophathelene nokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abaningi besithi kumele kwesulwe umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli.
Abantu babalalele ama-bulletins kuma-radio, even like social media, belandelela ukuthi u-cyclone lo ungaphi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lengezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho ele-cyclone Chido obekusatshelwa ukuthi lizabhidliza eZimbabwe kubikwa seliphele amandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelane lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abaningi besithi idalela ePhalamende kumele lesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe kumbe i-BAZ ezandleni zikamongameli welizwe ngoba lokhu kusenza ukuthi abasekela uhulumende kumbe ibandla elibusayo kube yibo kuphela abaphiwa amalayisensi okusakaza. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ngaphandle kokuthi ngubani omele akhethe amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe, olunye udaba oluhluphe kakhulu emhlanganweni wanamuhla ngolokuthi ungaguqulwa umthetho we-Broadcasting Services Act uzabamba ngamandla abantu abalezimota ukuthi bathenge umthelo we-ZBC ukuqala ukuze benelise ukuthola amaphepha avumela izimota ukuhamba emgwaqweni avela kugatsha lweZimbabwe National Roads Administration lokuthenga imithelo yokuvikela imota ama-insurance. Abantu abangena umhlangano obukhokhelwa yikomiti yedayile ePhalamende ephansi kogatsha lokusakaza eye-Portfolio Committee on Information, Publicity and Broadcasting Services bathe bafuna amalunga e-Broadcasting Authority of Zimbabwe akhethwa yiPhalamende ngokwayo hathi ngumongameli esebenzisana lomphathintambo wokusakaza njengokutsho komthetho. Omunye wabakhona emhlanganweni lo emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe ngumnumzana Perfect Hlongwane.
Lumthetho kumele ulungise udaba lwe-appointment yeboard ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla okubeka leyo board, kodwa ukuthi abantu baye through lokho esithi thina ngama public interviews ukuthi babuzwe phambi kukaZulu lokhu singakwenza through iParliament.
Amazwi kaHlongwane asekele ngumnumzana Sifas Mavuta, yena obemele inhlanganiso yemisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRA.
IBAZ iza license ama broadcasting services kanye ngomnyaka depending on i-availability ye-spectrum. Sifuna ngani kumele kulungisiswe lokho.
Abaningi bethese ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe umlando wokunikeza amankampani alobudlelwano lohulumende kumbe lebandla elibusayo kuphela amalayisensi okusakaza afana le-ZBC, ZTN, NRTV, Fairtalk Communication, le-AB Communication. Udaba lokuthi abalezimota kumele bathenge ilayisensi ye-ZBC kuqala ukuze benelise ukuthola amanye amaphepha okuhamba kwezimota zabo emgwaqweni yinto ecubula abaningi elizweni. Omunye wabo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Zimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube.
Somele labo sukumezwa ukuthi bethenge umthelo wento abangafuni ukuyilalela, yikho uthola ukuthi khona abantu abaningi emaphandleni balalela i-Studio 7.
Onqube usekelwe ngumnumzana Matthias Dube isakamuntu seHarare yena otshele ikomiti yedale yeParliament ukuthi kumele iZBC ikhiqize inhlelo ezithakazelelwa ngabantu ukuze ibahuge bathenge amalayisensi alumsakazo ngokuthanda kwabo hashi ngokuphoqwa ngumthetho. Kodwa omunye obesemhlanganweni ofanayo osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Nisbet Chuma uthi uyavumelana kakhulu lenguquko efunwa ngumthetho lo. Kuminyaka esanda kwedlula abantu abafana lo wayengummeli weHarare East unkosikazi Jesse Majome bahambisa umsakazo weZBC emthethwandaba besithi abafuni ukubhadala umthelo ngoba inhlelo zawo sekela ibandla elibusayo. Ikomiti yeParliamente ekhokhela imihlangano le izakuya njalo ezigabeni ezibalisa eMtare, eMarondera, eMasingo, koBulawayo, laseLupane. Uyathapha imbono kaZulu ngokuthi uyavumelana lenguquko equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill le kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho u-Cyclone Chido obese satshelwa ukuthi uzabhidliza izakhiwo njalo abulala abantu eZimbabwe esephele amandla kulandela ukuna kwalo eMozambique ngesonto. Kodwa uhlangothi oluhlenga uzulu olwe-Civil Protection Unit luthi luzaqhubeka lulungiselele ukuphathisa abantu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lezulu leli. Laloba kukhangelelwe ukuba kuzakuna izulu elinenge ezabelweni ezifana leMatabeleland South avulawayo, Matabeleland North, Midlands leMasingo, akukhangelelwanga ukuthi kuzakuba lozamcolo. Kodwa ngenxa yokuchisa okube khona ngeviki edlule indawo lezi zilakho ukubhekana lombani kumbe inkosazana izulu elomoya omnengi kakhulu kanye lezulu lesiqotho. Izulu lesikhukhula leli selibulele abantu abambala eMozambique leMalawi. Ngomnyaka ka-2019 izulu lesikhukhula uCyclone Idai labulala abantu abedlula inkulungwane emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika. Uhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi yezokuhlengwa kukaZulu njalo ngumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Abantu kabalalile ama-bulletins kuma-radio, even laku-social media, belandelela ukuthi u-cyclone lo ungathi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi. Kuma-radio siyakuthola khona lokhu. So kuhle ukuthi abantu bahlale belalele belandelela ukuthi kwenzakalani. Abezomkhathi labe Civil Protection Department bayakhupha futhi lama messages athile, ama alerts, ama warnings emafonini kuma SMS khona phana. Abantu kabahlale bethindle.
Sikhangela ilizwe singathi ilizwe lilungiselele na ukuphathisa uzulu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli.
Engikubonileyo okuhle okungijabulisayo ikuthi our local authorities, ngikhuluma ngama local district councils, urban municipalities, yama local authorities la esizwa yi Civil Protection Department baku high alert ngikhuluma nje right now. Lokho kuthi ukuthi ama systems wonke awoku responda to u-cyclone Chido lo vele they've been activated. Siku high alert as a country, siyakwazi ukuthi as a country thina kukhanya ngani sizaba lobubelo in terms of impact ukuhlaselwa yile cyclone nxa siqathanisa lamanye amazwe angomakhelwane. Thina kwethu ngani kuza kuba nganeno, kodwa even kunjalo siku high alert and lokho kuyinto engithabisayo. Ngizama ukuthi ngithi mina ngesikhiwa we have activated our emergency response systems. Bakanti futhi through Civil Protection Department isebenza lama local authorities. Uzakhumbula ukuthi ODDC, o-district development coordinators kuma districts yibo abaheda i-Civil Protection Department. So baku high alert. So ezindaweni esicatshangela ukuthi izachaya kakhulu i-cyclone lay vele sekulama evacuation points. And enhle kwenzakala futhi isikolo zivaliwe, which is good.
Yikuyini okuqakathekileyo okufanele kukhunjulwe ngoZulu ngalesi sikhathi?
Ukuthi sihlale phela silama numbers abo DDC, osikomithi phela. sihlalo sina ama numbers abo CEO ama councilor ethu esibhedlela zethu lama police aseduzane lathi sihlalo sina ama phone numbers siwabhalela panga labantwana babewazi ukuthi le number yanga police le number ka dokotela le number ka DDC le number ka councilor le number ka CEO njalo njalo. Why sizizele ukuthi kona in case of emergencies sila ukuthi abantu labasibathinte sithi trigger a fast response to this emergency esikhangelangelayo khona kokuqhakathekile singakuyisi.
Umnumzana Everson Love ingcwethi yezokuhlengwa kwaZulu njalo ngumbalisi ekolitshini le National University of Science and Technology obexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende omutsha kweleBotswana uthi uzaqinisa ukuthi imisebenzi ethile ibekelwe izizalwane zakulelozwe kukanti abasebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabadabuka eZimbabwe alisoze lithole imali yeholo elibekwe nguhulumende leminimum wage elilingana lamakhulu amathathu amadola $300. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kweleBotswana.
Umphathi ntambo omutsha obona ngendaba zemisebenzi kanye lokungena lokuhlala kwabantu kweleBotswana, umnumzana Pius Mukhware uthi bazaqhubeka ngohlelo olwatshiwa ngurhulumente wokuqala olokuthi imisebenzi ethile besezandleni zezizalwane zakulelo lizwe. Ekhuluma kumabonakude weBotswana Television ngolwesine, umnumzana Mukhware uthi noma nje bezavumela ukuthi abantu bokuza bengene bekhululekile elizweni, kuzaba lomzila wokuthi bengasebenza kuziphi inhlangothi ikakhulu kumsebenzi edinga ulwazi olujulileyo.
Rinalemelawa yaruna ya Employment Act
silemthetho Employment Act yona ekubeka mgceke ukuthi kulemsebenzi egcinelwa abatswana abavela phande kwelizwe sibafunela imisebenzi ethile esingelalwazi layo kumbe esisilela khona ngezisebenzi.
Umnumzana Mukhware wengeze wathi abasebenza imisebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabe eZimbabwe alibalwanga kunani labantu okumele lithole iholo eleminimum wage elifakwe nguhulumende omutsha. Uhulumende uthi kumele abamankampani babhadale isebenzi esihola imali ephansi i-R4,000 ephosa ilingane lamadola wemelika amakhulu amathathu i-$300.
Ribuwa ka formal employment. Formal employment.
Uma sikhuluma ngodaba lolu sikhuluma nge-formal employment, asikhulumi ngabantu abasiphathisa ezindlini kumbe abama-peace jobs.
Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lonkosazana Simanga Dube bathi badaniswe ukuthi bakhitshwe kuluhlu lwalabo abazahola imali ye-minimum wage.
Yesibe lokungajabuli kancane ngoba sasesijabulile kakhulu before sizwe ukuthi izabitholwa ngabanjani. So kusidanisile ngoba le budget besehlisa kakhulu lethu ukuthi hayi next year kuzabungcono. Sesingaphila ngcono. So sesikhulekela kuphela ukuthi laba esibasebenza amabhosi labo basizwile basephulela iholo ukuze lathi senelise ukuthi sisupporte imdeni yethu esiyishiye emuva.
Umzana Agrey Moyo yena osele minyaka eminengi ehlala kweleBotswana uthi kwakusobala ukuthi abasebenza ezindlini kumbe emapulazini basoke bethole imali yeholo elibekwe nguhulumende abasebenza kumankampani bona bengakatholi.
Ukuze sisokwa kukhona kwakube lokucaca ukuthi bazakhangelwa labo laba abasebenza ezindlini lasemaplazini. Kodwa ke khona umbuzo obuvela ubuya ukuthi angithi bekungaba kuhle ukuthi aluba kuqale kwakhulunywa ngemiholo yabaqhatshi ukuthi bona ngokwabo kuyamela amakhampani abe le standard abe le minimum wage yabaqhatshi kuqala. Itshengisa ukuthi nxa umqhatshi eseholi imali ephezulu uzakwenelisa ukuthi aholise isiqhatshwa sakhe i-4,000.
Umnumzana Moyo uqhubeka wathi kukhangelele ukuthi umongameli Duma Boko achasise kabanzi phezu kwalolu daba.
Angiboni ukuthi umongameli angabe seguqule iceba kadelalo. Ngibona nje ukuthi basadinga indlela zokukusebenza. Kodwa ke sekuyaba lokudana okukhulu kakhulu ukuthi lokho sekumenyezelwa ngomphathi ntambo wezemisebenzi lokhangela abahlali abavela kwamanye amazwe ukuthi usetshilo wacaca ukuthi akuzange kuthiwo labana abasezindlini lasemaplazini kodwa abasemakhampanini.
Umongameli Duma Boko Uthe lePotswana lizimisele ukunikeza abezibaba abaselizweni ngokwe mthethweni amaphepha okusebenza kweLePotswana. Lokhu akuhlala ngakuhle labanye kweLePotswana abathi abezibaba bazabathathela imisebenzi, kukanti omela izimbabwe kweLePotswana umnumzana Henry Mkono Weshuru yena olamukele lelinyathela. Umnumzana Mkono Weshuru utshele intatheli izindaba ukuthi usekhangelele ukuhlangana lomphathi ntambo umnumzana Mphasi Mohware ukuthi bahlaziye kabanzi ukuthi uhlelo lolu lungasebenza njani kulandelwa ukwenzakala kweSouth Africa lapho abezimbabwe abanikezwa khona ama special permits. Ngomqondisi wendaba ze Studio 7 isabron kweLePotswana.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abezindaba abeIndependent Newspaper kweLeBhilithane babika ukuba owayengumongameli wakweleSyria umnumzana Bashar al-Assad owayegengqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha uthi wasuswa elizweni lakhe libutho lakweleRussia elamthwalela eMoscow esuka enkambeni yamasotsha eleMeymim ngeviki ephelileyo. Uhlangothi olubona ngezempilakahle eGaza luthi ele-Israel selabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu 45,000 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizweleli leHamas nyakenye. Luthi sekwalimala njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,000. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezi phathelane leMelika, umnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba uhulumende wakhe ozaqala umsebenzi mhla ka-20 ngoZibandlela. Inengi limelele ukubona ukuthi uhulumende wakhe uzadlelana njani lamanye amazwe ikakhulu awezwekazi le-Afrika. Eze engene embusweni kuqala, uTrump wasusa eleMelika kunhlelo zokubambisana lamanye amazwe esithi uqakathekisa uzulu welizwe lakhe kuqala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungulezo zombusazo umnumzana Efi Dlela Ncube.
Uthembisile kakhulu ubaba uTrump ukuthi uzaphatha izinto ngendlela elomehluko kulaleyo kade ziphethwe ngayo. Ngibona sengathi azaqala ngakho kakhulu yimpi ese-Israel, phakathi kwe-Israel leHamas, phakathi kwe-Israel leLebanon. Abuye njalo athathe eUkraine leRussia. Uzabuya njalo abonakale kakhulu eqinisa indaba zobudlelwano kwezokuhwebelana phakathi kweMelika leChina, esithi kayitshintshe indlela eyenza ngakhona, iMexico kayitshintshe, iCanada kayitshintshe. Izinto esibona ukuthi uzaqala ngazo zona lezo ngokuba yizo azithembisa kakhulu. Kanti ke futhi le yokufika kwabantu ngendlela engekho emthethweni layo izabe iphambili vele. Sizabona esayina ama-executive order esuka nje aphathelene le-immigration, aphathelene lalokho okunye okusondelana nakhona lokho.
IMelika siyazi ukuthi kungomkhuba wayo ukuzihlupha ngokuhlonitshwa kwamalungelo kwamanye amazwe. UTrump ubona eqhubeka ngaleyo ndlela yini?
Angiboni ukuthi uPresident uTrump uzasihlupha kakhulu ngamalungelo abantu emhlabeni wonke jikelele, ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwe imithetho lamalungelo, kungakhathalekile ukuthi ngabanjani abantu. Uza kwandisa kakhulu ezokuthengiselana, ezokuhebelana. UTrump ukhangela izinto njengebhizinisi, ukuthi ubudlelwane lobu buyayenza iAmerika ibe greater gain njengoba ethanda ukukhuluma. Kungakhathalekile ukuthi la amanye amazwe kawabi mahle kawakhuli. Uzabe khangela ukuncintisana leChina, uzabe khangela ukuncintisana leEU, uzabe khangela ukuncintisana lamanye amazwe ekuthuthukiseni umnotho, ekuzuzeni ezemvelo lakho konke. Yikho kuzabe kukhulu. Yebo kambe lapha lalaphana iMelika izakhuluma ngamalungelo abantu, kodwa azabe engasagqamanga, engasekho phezulu njenganxa sikubona nxa kubusa abanye abantu abangasoTrump.
Kuningi uTrump athi uhlose ukukufeza engena nje embusweni ngoZibandlela. Ubona kusiba lula yini ukuthi akwenze lokho njengoba ibandla lakhe selilawula amadale omabili ePhalamende?
Kuzabe kulula ukuthi enze izinto azifunayo ngokuba iRepublican Party okuyiparty yakhe uTrump iphethe izindlu zombili. Kodwa eMelika akukho lula ngendlela abantu abacabanga ngayo, ikakhulu ngoba kukhona ama-senators angakhethwa kuseduze othola ukuthi abangene lo nyaka nxa baze bakhethwe ngemva kwe-6 years. Uzaze kube lokhetho lwabo ngemva kwe-6 years. Lanxa abanye bezabe bekhona ukhetho lwabo ngemva kweminyaka emibili, abanye ngemva kweminyaka emine. Ama-senator eMelika ahlala iminyaka eyisithupha. Kuyenzeka ukuthi bangesabi upresident ngoba besazi ukuthi kakula primary election. Kodwa laba abanye bazabe besesaba ukuphikisana noTrump ngoba kuzabe kulula. Ngakho-ke kuzabe kulula ukuthi abafuqe ngoba besesaba ukuthi uzabadingela enye icandidate engaphikisana labo eminyakeni emibili elandelayo. So House of Representatives kuzaba lula ukuthi azuze izinto azifunayo. Kusenethi kungaba lokunzima lapha lalaphana, kodwa-ke hhayi asoze kube bukhulu kunzima, kusiya ngokuthi yini into ayifunayo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube uhlaziya ezombusazwe wexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Kusigaba sezempilakahle namuhla sihlolisisa isimo senyawo ezithiyeleneyo esihlasela abanye abantwana abasanda kubelethwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization ithi kulabantwana abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abazalwa ngomnyaka belesimo sokuchilana kwenyawo okubizwa ngokuthi clubfoot ngesilungu. Uphenyo olwenziwa nguNyaradzai Munamba labanye bakhe eZimbabwe lwaveza ukuba kulabantwana abangamakhulu amane lamachumi ayisithupha 460 abazalwa belesimo lesi ngomnyaka elizweni leli. Odokotela bathi isimo lesi siyalungiseka singaphanyiselwa, kodwa kungehlula umntwana ugcina ekhula elenyawo ezichiyeneyo. Iningi labazali kuyabathatha isikhathi eside ukuba banazelele ukuthi bazele umntwana olenyawo ezichileneyo. Udokotela Derek Matsika, urologist, uchaza imbangela yeclubfoot.
Yebo, iyashiyana, abanye kuba kakhulu, abanye kuba mbijana. Ababambijana i-operation nje encane vele iyenza umntwana esamncane ukuthi saphongu kuma nje uyimsipha ukuthi nyawo luye straight and imsipha lani ingaqondiswa. Bafake iplaster ubo sikhathi bachiya kunjalo umntwana ekhulu ingaqondile. Kodwa labanokuthi kuyake kusevie ukuthi kubhende kakhulu. Akhona zikhona izicathulo ezigqokwayo ukuthi zimncedise ukuthi unyawo lube luqonda, njalo futhi khona ama-operations emsipha edonswayo ukuthi unyawo lalo futhi liqonde, kwanisa ukuthi nxa enyathela enyathela ngalokho esithi yisoul, akhona ukunyathela ngaphandle konyawo.
Udokotela Themba Nyoni owazalwa ele clubfoot uthi uhlinzwe esekhulile njalo usesenelisa ukunyathela kuhle.
Ele clubfoot that was never diagnosed until maybe the last 50 something years. I got help from mama doctors actually in the UK when I was in the UK, and I also got mama doctors help from Zimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ohlala kobulawayo uthi ulomzukulu owazalwa ele clubfoot kodwa sewahlinzwa.
Kwanazela ezala bahle bamhlinza kusasemasinya, uyenelisa ukuhamba kuhle kodwa ezakhula kazange nge avunyelwe ukugijima esikolo, sesabeka ukuthi engathunakala ngaphakathi.
Abezempilakahle bathi ziningi indlela zokuqondisa inyawo ezichileneyo okugoqela ukuhlinzwa kumbe ukugqoka izicathulo ezelapha imisipha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani zihlobo, salibonani zihlobo. Siyacela lapha silahlekelwe ubaba, ubaba umeluleki, meluleki lungu. Ubaba uzalwa lapha eTsholotsho khona lapha ePatalika, lahleke ngolwesihlanu ekuseni wasuke esiyebulawayo ethi lawa ayikazange wabe safika lapho yakhona. Siyacela lo mboni le ongabe ezwile kulo muntu olahlekileyo, asikwazi ukuthi kumbeni wabulawa ngabotsotsi, kumbeni uyaphila, kumbe wathunjwa. Siphakathi kokudinga. Oyabe ezwile le information yomuntu osuke etholotho otholakale kumbeni engekho right, kumbeni kuphambanisekile. Sicela asifonele kule nombolo 077-650-8193.
Studio 7, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi, ngiyalibingelela ukuthi umsebenzi wenu ube right, singeneni umnyaka lo esiyakiwo. Siyabonga ngegama lenkosi, liphile kahle, ligcine labo mama benu bebe kahle, labo mkhulu nabo gogo nengane. Siyabonga Studio 7, umsebenzi wenu luwenzayo muhle kakhulu.
Injani uStudio 7 ayiphilisaphila? Ngina kulento engimphathi kahle lapha. Angazi into igovernment iyakwazi ama-president, ama-minister, amakhasimende ukudla kakhulu bekhe besekhaya ukuthi bayakwazi njengaleyo. Bona bayakwazi banento leyo bayibhekisisa kahle ukuthi kade lowo omuntu obulala i-young generation uphuma ngoku odengisela abantu inyawo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho kusithumela enimibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyela inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk, sixoxa ngezulu lesikhukhula uCyclone Thilo elilakho ukudala umonakalo omangalisayo kwezinye izabelo eZimbabwe loba kuthiwa seliphele amandla. Singeke sihlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelene lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla, abaningi besithi kumele kwesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli. Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesikhukhula uCyclone Thilo obesesatshelwa ukuthi uzabhidliza eZimbabwe usephele amandla. Okwa namhlanje muli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Abangenelisanga ukuthi basilandelele sukuthi lilalele ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngudaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.